Loko kwethulwe ngunkosikazi Monica Mchangwa ngesikhathi umhlaba wonke jikelele namhla unanza usuku lwe World Press Freedom Day. Embikweni wakhe awethule izolo, unkosikazi Mchangwa umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthe kuze kube lombuso obalulekileyo kumele intatheli zindaba zivunyelwe ukuthapha indaba zikhululekile. Uphinde wathi uhulumende weZimbabwe uzama ngamandla wonke ukuthi aguqule imithetho ebonakala engani inemigoqo evimba ukuthathwa kwemibiko elizweni. Kasenelisanga ukukhuluma laye ngodaba lolu. Ophethe ikomidi yedale lephalamende ebona ngokwethulwa kwemibiko, uMnumzana Prince Dubeko Sibanda, uthi uqakathekile ukuthi intatheli zindaba zithaphe indaba zikhululekile. Ngakho-ke kumele kuguqulwe imithetho evimba lokhu.
Thina njengephaliyamende yaseZimbabwe asikuboni kuyinto enhle ukuthi khona intatheli zezindaba uma zithi zisemsebenzini wazo zibe ziphazanyiswa ukusebenza emsebenzini wazo. Lokhu siyake sikunanzelele ikakhulu esikhathini nxa kuyikuthi kulento ekhona efana yona le COVID-19 kumbe amanye ama-functions angabe esenzakala.
Uthi kumele kuhlonitshwe intatheli zindaba eZimbabwe.
Uyathola nje ama-security arms kahulumende engani even incwadi yokubana elumuntu yintatheli yezindaba ingayihloniphi. Even kwezombangazwe intatheli zezindaba ziyahlukuluzwa ngabantu bamabandla ezombangazwe achiyachiyeneyo. Now lokhuyana ayisikukhuthazi.
UMnumzana Leopold Mnende okunhlanganiso ye-Young Journalists Association of Zimbabwe uthi akula mkantsho okukhulunywe ngunkosikazi Mchangwa.
Nxa sesibona ade kusenzakala ngesikhathi lesi lockdown ama-journalist ebechaywa amanye ebefoswa ukumatsha, uhulumende kakayenzi lutho ukuthi singamqakezela izandla.
Umqondisi womsakazo we-Voice of America unkosikazi Amanda Bennett laye uthi kuqakathekile ukuthi kube le misakazo lamaphephandaba akhululekileyo.
The coronavirus is one event that shows us more than ever why a free press matters.
I-coronavirus iveza ukuqakatheka kwezokwethulwa kwezindaba njengoba kulemibiko eminingi eyethulwa ngabantu abatshiyeneyo. Ngakho-ke abantu bamelele ukuzwa ngathi indaba ezimqotho emhlabeni wonke jikelele. Abantu bathembe thina ekwethulweni kwezindaba ikakhulu ngomkhuhlane we-coronavirus okwamanje.
Okhokhela uhlangothi lwezokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso yeMisa Zimbabwe uMnumzana Nyasha Nyakhulu uchasisa ngesimo sentatheli zindaba eZimbabwe.
Siyayijabulela inkulumo yomphathi ntambo ekhankasela ukusebenza kungekho kuhlukunyezwa, kodwa thina sithembele kumpumela yengxoxo esisethe saba lazo labogatsha lolu. Sikhangelele ukuba kuzakuba ngeziqakathekisa ukulondolozwa kombuso uqobo njengalokho okuhlezi kuthenjiswa ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa.
The pillars of democracy as pledged by President Emmerson Mnangagwa.
Usuku lwe-World Press Freedom Day lonyaka lunanzwa ngaphansi kwesihloko esithi Journalism Without Fear or Favor. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi kama.